go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi okwamanje. Lamhlanje iningi livame ukulungiselela usuku lwakusasa lekhwisimusi kodwa iningi labantu bakobulawayo bathi bakhetha ukulungiselela umnyaka ozayo. Lanxa kunjalo amakhulu lamakhulu abeZimbabwe abasebenza kwamanye amazwe angamakhelwane ikakhulu kwele Botswana abangene ngobuningi besebenzisa umngcele weplum tree kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abangamakhulu amahlanu i-500 asebe lamaviki edlula amathathu bekhalale umsebenzi befuna ukuhlawulwa iholo ngedola leMelika hatshi ama-bond notes lama-RTGS. Uhlangothi lolu lulobele udokotela incwadi esithi bame umsebenzi okwamaviki amabili ngoba bekhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba we-Labor Court othi odokotela laba bakhalale umsebenzi ngokungekho emthethweni njalo i-Health Service Board ilakho ukubaxotsha umsebenzi ukungabaholisi ngesikhathi bekhalala umsebenzi njalo lokwenza konke ekufisayo. Uhlangothi lolu lubikwa luzama ukuqhatsha odokotela abasanda ukugqiba izifundo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu. Umphathintambo wezempila kahle udokotela Obadiah Moyo kanye lomsekeli kamongameli uretired general Constantino Chiwenga obaphethe abayibo abakhokhela ekukhulumisaneni labo dokotela laba. Omele udokotela umnumzana Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabo dokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akumangalisi okwenziwe i-Health Service Board.
Badokotela basuspendelwe ukuthi abakuyanga emsebenzini okwamalanga andlula 14 njalo ngokuthi bakhala emsebenzi bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani. Izibhedlela akula maphilisi, akula mpahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa emkhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo ye-Labor Court yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le Health Services Board le ministry. So thina besicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela. I-Health Services Board yasiqalisa ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini elizakwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu. But odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngaze besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncediswa ama-patients njalo kababhadalwa. So kuyafanana kuyesibhedlela lokungayisibhedlela ngalesi sikhathi. Simele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avele esikolo, akusitshele badini ngakhonokho.
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu, bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulane, izigulane bebodwa akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abamele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela wona laba ingxenye ye-association yethu, akusoze uncedele lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadalwa okukwanileyo. Izinto ezinjalo.
Pho-ke lizayenzani baba Pepe?
Thina siyazihlalela ezindlini zethu, simelele laba abalamandla ukuthi bengenele bencedise abantu bencedakale, izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalo ku-August. Ama-responses esiwatholayo vele kancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela amaphilisi, kungela mpahla ezisinto esingasincedile singabanjwa yimikhuhlane.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association. Sixoxelaye eseHarare.
It's almost Christmas, everyone is wishing for everything they've always wanted. In a beautiful, shiny winter wonderland, it's so easy to get tempted. Cinnamon cider sparkling.
Lamhlanje lusuku lapho abantu ababe belungiselela khona ilanga lekhisimusi, kodwa abaningi bakhethe ukulungiselela umnyaka ozayo. Abazali sebethenga amabhuku lama-uniform ngoba okuningi intengo iqansile. Ubathabile Masuku ukhulume labantu ezitaladeni zakobulawayo ngalolu daba.
Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo ekhisimusi, abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni, bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi ikhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akula mali, ngakho ngekhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini, sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akula mali, emabhenki akula mali. Kungcono sihle sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lama-uniform. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next of next week siyasesibuyela esikolo. So kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeki. Into esesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sebekhwelile. So sesiqakathekisa ukuthi sikhangele okwesikolo phambili singakaze sidle iChristmas, singazumbe sizadle seyidla next year yini. Asikwazi ngoba hayi lo nyaka iChristmas kayi.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lo nyaka iChristmas ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna ama-user. So hayi, iChristmas has been cancelled this year. Silayini le magarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi yabuya sikhathi bani kumbe nini asikwazi. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per vehicle.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela ngoba isimo singatshengisi ukuthi yikhisimusi, kulandisa umnumzana Kixen Gasela.
Ikhisimusi yalonyaka inzima le vele, ayikanye lokuthi ikhisimusi. No fuel, no art, vele abantu balayinile emabhenki kodwa twa ikhisimusi. Abanye balayinile ngale badinga ifuel kuyemakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso ikhisimusi le. Na vele adingaswele ukuthi uhamba njani khona. Ngathi sikuholiday nje kuphela, enye ngatsho lutho. Mina mdala ukusebenza njengodriver kajoba ngoba yabe ngihlalelele ngala nto engayenzi. So ukuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza, nganyenza ibe ngcono.
So ibizo lesibo ngifuna sisebenzise ubanda?
Mina vele ngiQuickson Gasela. Angaze ngatshintshe.
Izitalada zakobulawayo lamhlanje ziyaphithizela okwamagama, lanxa abakhuluma le ntethela izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sesizalindela ukubona ukuthi yona ikhisimusi kusasa izabe imumetheni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
And so this is Christmas. What have you done? Another year over.
just begun.
Uhulumende uthi namhla ube lomhlangano lenkampani ye-Delta Corporation epheka amanamnede ebikwa ibisivalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Bavumelana ukuthi izaqhubeka isebenza ngoba eseyinike usizo lwaleyo mali. Ngalokhu, iningi ebelisesabela ukuthi aliyukuthola amanamnede lotshwala ezitolo selizawathola lanxa uhulumende esithi mhlawumbe asoze afike ngesikhathi esifaneleyo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, onguye obehola lumhlangano, uqala ngokuchasisa ukuthi inkampani ye-Delta ibivele ingavalwanga.
I-Delta ibivele isebenza. Ilobu nzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule, bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka bona amadrink lawa ama-soft drink lama-beer. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi amadrink lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole bathe bona bayithola a bit late, but nasesikhangelela ukuthi kusukela last week bekumele ukuthi kubeka kuba ngalohlupho lolo. But well sethu kutholayo ukuthi konke sokuright bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi ezama-namnedi ngesikhathi sama-holiday lawo.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngathi ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into okumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezamabhonasi, labalimileyo sebethole imali zabo abewithi abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe? Alinyeke lalungisela kusese lesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sizame ngizakutshela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kanti kufika njani ukuthi sesibone emaphepheni ukuthi kuyavalwa. Kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi bezingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini bezithiya kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kuyabe kusenzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi. Iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazisile ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusimlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhanye ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumende balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Lowo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, sixoxelayo eseHarare.
I'm sorry, sibili, abantu bonke ama-places onke akhona. Siyabonga kakhulu, siyafuna ukubonga abantu bonke abatsha, bontanka, bezintombi, obaba nomama. Sifuna ukuthi I'm sorry, i-2018 Christmas, sifuna ukuthi hayi, singena i-2019 impilo enhle, entuthuko, ukuthula. Siyalibonga kakhulu.
Lo ubungumbiko wokufisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha evela kumkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubusenjalo, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe angomakhelwano ikakhulu kweleBotswana bangene ngobuningi besebenzisa umngcele we-Plumtree kuyona le iviki ukuze baye kuba lezi hlobo labangani ngekhefu lekhisimusi. Intathe yezindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya obesemngceleni we-Plumtree usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyisiphithiphithi emngceleni we-Plumtree ngensonto ngesikhathi inenge lisebenza phandle kwelizwe
lisiya ekhaya ukuba lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bekulendwendwe zabantu ngesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo lokudindisa ingwalo zamapassport. Nawucelele Botswana imizila ebetshaya ngaphandle kwezakhwe ze-immigration. Kukanti eZimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu. Umnumzana Edwin Ndlovu obe ongomunye wabangena kwebevela kwele Botswana uthi indlela isihambi esiphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu ngesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe.
Siyavuma ukuthi kulabantu abaningi kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi. Kade siselining.
Abanye abafana lo mnumzana Elliot Banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye-temporary import permit ebulenjini.
Kwelethu isayithi lezimu siyabona umehluko omkhulu kakhulu, bayazama sibili, kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu. And khathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le-rebate. Njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane.
AbeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabulise njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya. Abanye abafana lonkosazana Sibongile Dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga ekhaya kusekhaya, ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi.
Ekhaya kusekhaya noma kulama challenges akhona isikhathi sekhefu ukuthi sibe lesihlobo labangani. Ukulinda emngceleni okwamahola thiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana lesihlobo labangani.
Noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni, iningi ikakhulu elisebenza eSouth Africa lithi kungcono kula kucelele Bait Bridge lapho abanye abalala besemzileni khona. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 emngceleni wePlumtree.
Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu balungiselela njani ilanga lekhisimusi kusasa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasinde engozini yetsunami ebangelwe yikuludaka olubilayo kwele Indonesia bakhuthazwa ukuthi baye endaweni eziqansileyo ngoba kusesatshelwa ukuthi udaka lolu lwevolcano lungadabuka njalo. Lingozi sibulele amakhulu athile abantu inkulungwane lenkulungwane zasala zingaselamizi isikhokhulwe ludaka langamanzi olwandle. Ukhetho lwakwele Bangladesh aliseyikwenziwa kusasa kodwa ngesonto weviki ezayo ngoba abamabandla aphikisayo becele isikhathi sokulungiselela lolu khetho. Wezempilakahle odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazaqhubeka ngalokhu abakwenzayo kungakhathalekile ukuthi sokwethulwe isinqumo ngumthethwandaba sokuthi ukukhalala kwabo umsebenzi akukho emthethweni, njalo layo uhulumende usebaxotshile umsebenzi. Abestudio 7 bethekelele esibhedlela sempilo koBulawayo bafumana ukuthi kulabantu ababili abafe phakathi kwamahola amabili befikile kuleso sibhedlela bemelele ukuthi bathole usizo lokwelatshwa kuhlangothi oluphanga luncede abantu olwe-emergency obelu ngabongi ni kuphela kodokotela ngesikhathi uhlangothi lwe-service board soluxotshe umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi. Intathe izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uxoxe losaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wempilo hospital udokotela Xolani Ndlovu othi isibhedlela sivuliwe kodwa badonsa nzima ngokumiswa umsebenzi okwenziwe odokotela.
Emva kwalokho kwabanzima ukuthi siqhubeke sisebenza njengenjwayelo. Kwenza ukuthi siqalise ukuthi siyelaphe labo abagulayo abagula nzima uhlanganela labo labo esibathi ngama emergency cases lalabo abalimele oku serious kwazokuthi lamhlanje i-Health Services Board eyiyo eqhatsha labo dokotela lalabo ma-radiographer yababhalela izincwadi eyokuthi bame umsebenzi okwe-14 days esingakuthi i-suspension pending ama-investigations ukuthi badingisise.
Lo ngosaphethe isikhundla sokuba umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Mxolisi Ndlovu wezwa uphinde waxoxa njalo lesigulane ebesizodinga usizo lokwelatshwa. Omunye wabo ngugogo uMankomo otshelwe ukuba aye eHarare ukuyahlola nxa ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungaphela.
Thengekhoyo lapho thina ngisithi yani abasebenzi kuhle badinga imithi ibuye selatshwa njengomuntu wonke. Amanje lapha kulamthi
akulayoudokotela
anti kwenziwe i-strikles kumele mphenduke ngeharare
kusothi uyiharare
anti nivele harare ende only two weeks nisiva harare iselatshi cancer le kade kuthiwa mbuye ku-review manje i-strikles ambuni udokotela laba abazaqeda khona ikhonza hamba.
Lo ke ngugogo uMankomo obedinga ukwelatshwa esibhedlela sempilo. Iqembu le-FC Platinum ele-Orlando Pirates kanye lele-Mamelodi Sundowns yiwo athwele amathemba esigaba sangezansi kwezekazi le-Africa ngemva kokufinyelela kusigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intatho yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshi zomdlalo wenguquko leZimbabwe, iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya esoncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lwase-Afrika ngemva kokunqoba elase-AS Otoho ele-Congo Brazzaville nge-2-1 kusetshenziswa umthetho we-away goals rule. Kuthe ele-Orlando Pirates lona litshaya ele-African Stars elase-Namibia nge-1-0, ikanti ele-Mamelodi Sundowns lona libhuqe ele-Al Ahly Benghazi elase-Libya nge-4-0. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphumelela abakwenzileyo lokhu.
Massive achievement for
ukuphumelela lokhu kuyinto enkulu kakhulu kimi njengomqeqeshi kanye lemuli yonke ye-FC Platinum. Njalo konke kuyenzeka nxa lingakubeka enkosini. Abafana bami ngibashayela ihlombe ngoba basebenze kanzima, kodwa ngithanda ukupha udumo lonke kumdali. Njalo ngilethemba lokuba uzakwala lokhu esiphakamisa lakusasa.
Iqembu le-Mamelodi Sundowns lele-Orlando Pirates aseke aphakamisa isicoco sokuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika, kodwa ngokokuqala ukuba kube la maqembu amabili aphuma elizweni le-South Africa kusigaba sezibaya salo umncintiswano. Amanye amazwe amelwe ngamaqembu amabili ngabalisa ele-Tunisia elimelwe yi-Esperance kanye le-Club African, ele-Egypt elimelwe yi-Al Ahly kanye le-Ismaili, ele-Algeria elimelwe yi-JS Saoura kanye le-CS Constantine, kanye le-Democratic Republic of Congo elimelwe yi-AS Vita kanye le-TP Mazembe. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba sezibaya ngabalisa ele-Wydad Casablanca elase-Morocco, ele-Simba SC elase-Tanzania, ele Horoya AC elase Guinea, ele ASEC Mimosas elase Ivory Coast kanye lele Lobi Stars elase Nigeria. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kumidlalo yezibaya luzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lethoba mnembili kuyona le inyanga kaMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi zithi zifisela izihlobo labangane ikhisimusi enhle kusasa. UBenedict Nhlapho sibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Hey
insizwa zeqembu lewuhle bamanguni besithi itheliwe injabulele ntokozo lamhlanje eZimbabwe. Hinji bazingena selekana emakhaya kulandwa yona phela iKhisimusi. Le ntokozo ezakhuthwa liningi lezalwane zeZimbabwe ezingenelisanga kuya ekhaya lonyaka. Umchaziseli kwaza ohlala emagwege uthi besabile ukuya ekhaya ngokuza ukuthi izinto sezidula kanti futhi kunengi okusilelayo.
Hayi lapho emagwege kuzo zonke izinsizwa lapho ezikhona emagwege ngithi nibe sharp ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa-ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi Khisimusi omuhle lapho eZimbabwe lezwa right.
Unkosikazi Caroline Ncube yena uthi esihlotsheni zakhe sekhaya ziwakhumuze zingadlalisi amakhumukhumu eKhisimusi.
Merry 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 Christmas, ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami, sasindisiwe uPhaisoni, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya. Ngithi ngiyalithanda lonke izihlobo zami.
Umnumzana Andrew Ncube odabuka phansi khonale elwagweru. Laye uthi ubafisela iKhisimusi elijukela abakubo.
Sibabonani lonke ekhaya ngaselwagwele ekhaya lapho engisuka khona. Hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli mbuya ekhaya. Ngifisela impilo enhle endala iKhisimusi enhle abahamba emgwaqweni lihambe kahle lizolwenzeka lapho liyakhona emakhaya ngiyabona.
Nkosazana sisancube yena uthi beyidle bengakhohlwa ukuthi ikusasa liyabekelwa.
Ngithanda ukulisa ugogwamo se-Morning Side, ugogwamo se-Sawmills, ugogwamo se-Matobo, nalo ongumphoyisa, no-Anti wamuvuyiso, ngibulise no-Beauty ngiyakhumbula, no-Meli, no-Suku, yonke nje ngiyakhumbula, Themba Dube.
Umnumzana Aaron Dube uthi iza kuba iKhisimusi emuni njengoba ezayidla engekho ndawonye lemoli yakhe.
Ngithi mina libe le Christmas enhle, ngifisela ufowethu uSabhebhu lo-Agripa ekhaya. Nonankosi uSibazi loNkomo, nabosibali olihle, nabantu abami uNkosana nabonkosi yethu, oThabo oThabisani, nosisi wami omdala uNasime, loWaru, loJabu, loWalensi umzukulu. Ngithi lonke ngilifisela okuhle, bantu bakithi lapho eGankabezi eFlabhusi.
Kati-ke uMduduzi Dube odabuka ekhezo weqembu le ubuhle bamanguni. Uthi njengeqembu bafisela iZimbabwe yonke iKhisimusi enhle ngengoma yabo lekhuluma ngenjabulo. Nale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezisebenzi zempilakahle lo Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi okwamanje. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.